Endabeni zethu lamhlanje lilo Maigobe. Abe bandla lemthwakazi Republic Party babike ukuba sebesungule idale labo leparlamente loba nje amapolisa eZimbabwe Republic Police ebavimbe ukukwenzela ebulawayo City Council Large City Hall ngolwesithathu ngakho ke bacine bekwenzela kwenye indawo. Abe inhlanganiso ezulela ilungelo labesifazana baphawula umkankaso obizwa ngokuthi hashtag the red card campaign ukulwisana layiloba yibuphi umhlobo wokuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni. Olwela amalungelo oluntu unkosazana Jenny Williams ukhuthaza uzulu weGwanda ukuthi avotele impilo engcono esithi uhulumende weZANU-PF seyehlulekile. Baphakama ngobuningi abeZimbabwe abahlala kweleBotswana belubhekisa ekhaya ukuya vota. Ku-Live Talk lamhla sikhangela umumo wokwenzakala eZimbabwe sokusela insuku ezintathu ukuthi ukhetho lwenziwe ngomvulo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.